Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 6 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omunye ozithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uthi uselubele uhulumende weLebhilitane incwadi yokuthi abuyisele isizwe sikaMthwakazi sibe ngesasi yikho khona endulo.
Impela isilo sibhodlile, njalo futhi isilo sikhulume kakhulu ngesizwe samaNdebele esingasithi mina iMathebeleland.
Kambe ibandla leMthwakazi lizenza ngcono kulele MDC Alliance esigabeni seMathebeleland kukhetho oluzayo.
Kuyazakala umhlaba wonke lezibabhe yonke ejikelele ukuthi isabelo seMathebeleland yiyo indawo esingathi yi-stronghold MDC Alliance.
Lona ibandla leMthwakazi lithi abantu sebethungulule bazibonela ukuthi ibandla leMDC Alliance lebandla leZANU PF yintonye.
Abantu bakithi bonke jikelele sekuthedlwe bayakufakaza lokho ukuthi bayiniki MDC ithuba bengazi ukuthi MDC into eyodwa leZANU PF.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uthi uselobele incwadi uhulumende weLebhilitane ukuthi abuyisele isizwe sikaMthwakazi sibe ngesasiyikho khona endulo. UKhumalo wethule umhlahlandlela wobukhosi bakhe izolo kobulawayo esithi abantu besigaba seMandebeleni sekumele bakhululwe. Umhlahlandlela kaKhumalo ubalisa inhlelo athi uzazenza ukuthuthukisa isizwe sikaMthwakazi. Sixoxele isikhulumeli sakhe umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besothamele isilo umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo lapho akade elenkulumo ebaluleke kakhulu esizweni sakhe sikaMthwakazi namhlanje khonapha kobulawayo lapho ahlangane khona lentatheli zindaba wahlangana nabantu abashiyeneyo kodwa ehlangana nabo emoyeni.
Sizwile lapha esithi yena ufuna isizwe sikaMthwakazi sixoxebuke eZimbabwe. Manje lokhu uza kwenza ngandlela bani?
Impela isilo sibhodlile, njalo futhi isilo sikhulume kakhulu nesizwe samaNdebele esingasithi mina iMathebeleland. Ikho ke ukhulume kakhulu futhi la ngendaba emngcwele kakhulukazi kuchata yakhe lapho adefine khona ikakhulukazi isizwe samaNdebele ukuthi isizwe samaNdebele bevele sininjani. Ukhangele kakhulu ngendaba emephu eka-1890 labo abakwazi ukwenza ama-research abo bangaresearcha bathole ukuthi imephu ka-1890 yona ibivele iphethelele ilizwe ngayiphi indlela. Isilo sikhulume kakhulu ngokuthi isizwe lesi isizwe esikhulu kakhulu, isizwe njalo sezizwe, isizwe njalo esahlukileyo. Ungakhangela imngcwele yaso eminye iphakathi kwamanye amazwe aphilayo kathesi ngezingelo khuzene ngezikhathi zenezi ezika esikuzo. Ukhulume kakhulu futhi ngokuthi isizwe sakhe siye xa size siyefika kukhabrabhasa khonale wathena abantu bonke abaphakathi lapha bangabantu bakhe. Ikho ke njalo futhi akahambi ngendaba yenkethabe chavi ethi yena lesisizwe seZimbabwe isizwe esenziwe kathesi isizwe esivele kathesi isizwe ekade vele singekho ikho ke lonke leli lizwe lapha phakathi lilizwe lenkosi ikho ke ukhulumile futhi la ngendlela azaphatha ngayo lolu daba ukuze akwazi ukuvuselela ubukhosi bakhe uchile futhi lokuthi usekhulumisane kakhulu uhambisile izincwadi zakhe la kuqueeni lapho emtshela ngokonakala okwenzakala lapha njalo futhi emtshela ukuthi uqhakathekile ukuthi bavuselele ubudlelwane babo bemofat treat ngasonke sikwazi ngiyazi ukuthi abembali bakwazi ukuthi inkosi umzilikazi wangena kusivumelwane semofat treat esithi i-friendship treat ikho inkosi ikhulume kakhulu ukuthi lokhu kuzomela kuvuselelwe ubudlelwane lobu njalo futhi isizwe samangisi sibe yiso esiza kumaphambili sikhuluma kakhulu ngempambaniseko eyabakhona phakathi nakwaleni lilizwe.
Lo ngumnumzana Greta Voloza Sibanda isikhulumeli somunye ozithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Sokuqhamuke imbono ehlukeneyo ngokwethula amazwi okwenziwe ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party emkhosini wokukhumbula ilanga lokukhothama kwenkosi umzilikazi okwenziwe kwele South Africa ngomgqibelo kukhokhelwa ngomunye ozithi inkosi yamaNdebele umnumzana Bulelani Lobengula Khumalo. Abanye bathi umbuthano lo bekumele ungabi lezombusazwe kodwa abanye besithi umoyo ukhulume indingeko zikamthwakazi ngalokho ubelungele ukuba khona emkhosini lo. Sixoxele umnumzana Moyo othi ubenqusiwe emkhosini lo.
Sinqusiwe ke ngabaphethe lomsebenzi okukhunjulwa kwenkosi umzilikazi ngakwecele lamakhosi abakokhumalo olumcimbi ophethwe inkosi uBulelani Khumalo. Kungakho ke sikibandla leMthwakazi Republic Party besikhona kanti njalo besikhona ezinhlangano lazo ebezimenywe njengathi ezigoqela izipha lezaphu lezinye inhlangano ezigoqela inhlangano zabahlabeleli lezinye ezilokwenza lama charity organizations akomthwakazi lazo zonke nje inhlanganiso ezishiyeneyo ngowabe kule nhlanganiso eziningi ebezikhona kulumcimbi.
Sizwa kuthiwa wena ubungomunye wabakhulumileyo, ungasethulela nje ngamafitshane ukuthi kuyini okukhulumileyo?
Bekuliqiniso ukuthi bengingomunye wezikhulumi. Inkuthazo yami ibiqukethe ukuthi njengomthwakazi kusamele silwele ilizwe lethu, silwele inkululeko yethu ekhaya. Njengoba kusazakala ukuthi iMthwakazi Republic Party ilwela ukwehlukana leZimbabwe esingakuthi ngesilungu self determination, sinanzelela ukuthi abantu bethu abaningi bagcwele kwele South Africa mhlawumbe masikhangele singathi thina sile over 3 million of our people abalapha eSouth Africa kuyibo futhi abantu abaphethe imuli zethu zonke ezisekhaya. Sinanzelela ukuthi ilizwe leZimbabwe kalibachacha abantu bakithi. So ke inkuthazo yami enkulu biyikuthi abantu bakithi bakhumbule ukuthi umthwakazi kumele akhululeke, njalo sizawukhulula kuphela umthwakazi ngokubambana sibekwazi ukuthi hayi thina singamazwe amabili esahlanganiswa lemashonaleti ngo-1923 ngemva kokuchitheka kombuso wenkosi yethu uLobhengula eyehlulwa inyamalala ngo-1893 lapho abelungu abeza khona kwaba lokulwisana okukhulu eGadadi okwafa khona amabutho kaLobhengula adlula 6,000 labelungu babephelekezelwa ngamashona afika 652. Yikho ke sabona iMathebeleni leMashonaland sezibanjaniswa ngo-1923 kungelasivumelwano samaNdebele lamashona, kodwa kuvumelane amakhiwa eMathebeleland lamakhiwa eMashonaland. Kanti ngo-1930 sabona amakhiwa eMashonaland celebrate lokhu abakuthi 40 years of Mashonaland occupation. Ngo-1933 baselebrate abakuthi 40 years of Mathebeleni occupation. Ngo-1980 sasibona futhi sesihlanganiswa yi-Britain after ama-talks eLancaster ngo-1979 sesiqhutshelwa siyiZimbabwe. Kodwa lokhu mhlawumbe kwabangelwa yikuthi ibandla lezaphi elalikhokhelwa ngubaba uJoshua Nkomo yilo elakuvumayo lokhu, ngoba abelungu babephileke ubaba uNkomo umlando wokuthi bazimisele.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumi lasithupha 16 ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulabantu abalikhulu lechumi lanhlanu 115 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi lane 14,916 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19, kuthi abazinkulungwane ezilichumi lasithupha 16,437 bahlatshwe ijekiseni yesibili. Ibandla leMthwakazi Republic Party lizenze ngcono kulele MDC Alliance esigabeni seMathebeleland kukhetho oluzayo na? Iviki edluleyo ibandla leMthwakazi lithi libe lohlelo lokuvuselela lokusungula ingatsha zalo ezigabeni zeLupane, Tsholotsho lezinye lapho okube labantu abaningi abatshengise usekelo. Kodwa isikhulumeli sebandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Mhlonipheki Ncube, usithumele umlayezo wakhe ngocingo esithi ibandla leMthwakazi liyazikhohlisa nje kuphela, ngoba ibandla leMDC Alliance yilo elilosekelo olunengi kakhulu kuleso sigaba.
Sithanda ukwazisa abasekeli bethu labalandeli bethu ukuthi lokho okuthiwa ngabangani bethu akusilo iqiniso. Kuyazakala umhlaba wonke leZimbabwe yonke jikelele ukuthi isabelo seMathebeleland yiyo indawo esingathi yi-stronghold MDC Alliance. Lokho ke lokho kuqhubeka kunjalo. Abangani bethu abeMthwakazi Republic Party bayakhohlisa nje uZulu weZimbabwe, noma singathi uZulu wakithi eMathebeleland, besithi lizwe leli lingadatshulwa libe ngamazwe amabili ngokukhuluma nje kuphela, kumbe ngokusebenzisa kwe-ballpoint esingathi ukuvota. Lokho ke yikuphupha nje kuphela kwabangani bethu. Kodwa sithanda ukuthi abantu babekwazi ukuthi ke kumele ukuthi behambe bebhalisela ukuvota, bevotele ibandla leMDC Alliance, ngoba iMDC Alliance yilo lodwa ibandla elilethuba elilamathuba amakhulu kakhulu okukhupha iZNPF embusweni. Ukuhlupheka konke lokho abantu abahlangana lakho, le ndubo zonke lezi esihlangana lazo, kumele ukuthi abantu babekwazi ukuthi zenziwa njalo zenziwa yiZNPF. Njalo zingalungiseka kuphela nje ngokuthi iZNPF iphume embusweni. Njalo ibandla elilethuba elikhulu lokuthi likhiphe iZNPF embusweni yiMDC Alliance. Yikho ke sikhuthaza kakhulu abantu bakithi eMathebeleland ukuthi behambe bebhalisela ukuvota. Njalo bahambe bevota bevotele iMDC Alliance ukuze sikhiphe iZNPF. Sikhuthaza njalo abantu ukuthi bangakhohliswa nje ngamabandla amanye athi aphikisa kodwa isebenzela ibandla leZNPF. Abantu bakithi nanto ithuba liyeza ngo-2023, asambeni sebhalisa ukuvota sivotele iMDC Alliance. IMDC Alliance isilosekelo lusabekayo eMathebeleni njengoba vele kwakuvele kunjalo.
Umnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli sebandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland North. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siphe ithuba umgcini isihlalo webandla leMthwakazi Republic Party esigabeni seMathebeleland North umnumzana Thembisani Mfulungatshi Mpofu ithuba lokuphendula amazwi kaNcube wasithumela umlayezo kamakhalekhukhwini olandelayo.
Yebo, iThwakazi Republic Party emaphandleni ithola usekelo olukhulu kakhulu. Lokhu okukhulunywa nguChairperson weMDC Alliance mhlawumbe akakwazi okwenzeka ngale ekhaya. Abantu bakithi bonke jikelele sekuthedlwe bayakufakaza lokhu ukuthi bayiniki iMDC ithuba bengazi ukuthi uMDC into eyodwa lezana uPF ekhulisa umbuso waseMashonaland. Bakuvezile ukuthi bebevotela iMDC kusukela 2000 bayivoteli alliance ngo-2018 kodwa okwenziwa ngamakansila lama MPs wakhona kuyafanana lokwenziwa ngabezana PF ingakho lokhu kakubancedi ngalutho ngokunjalo ke indawo zonke zeMathebeleland North Province lapho sesihambe khona abantu ngobunenge sibatholayo ngabantu abasuka kiwo lawo mabandla oMDC alliance ngoba abantu bathi bona sebekhathele abasafuna kuzwa lutho olulokwenza lamabandla avelela eHarare ngoba lawa amabandla ngamabandla okuzobagqilaza njalo ebatshontshela umnotho besebenzisa amabandla onalawa ozana uPF labo MDC Alliance lamanye onke akhona yiko ke lokho okukhulunywa ngusihlalo weMDC Alliance mhlawumbe akakwazi abantu emakhaya bayatsho ukuthi sekwanele asebekufuna kuphela bona yinkululeko yesizwe sakumthwakazi isiqiniseko sokuthi 2023 iMthwakazi Republic Party iyanqoba silaso ngoba abantu eminyakeni edluleyo bebethi bona kasifikanga kubo sabachazela kulesikhathi yikho ke sithe sidlula ekhethweni lika 2018 asizange sime njengeMthwakazi Republic Party siqhubeke sibafundisa abantu ingakho kathesi sikuhlelo lokuqhubeka sisakha ama structures kuzindawo ezinye lapho esasingakafinyeleli khona abantu bayasinikeza emakhaya obufakazi bokuthi bayajabula ngokuba khona kweMthwakazi Republic Party ngoba into akade beyidinga kuphela kwelakithi eMathebeleland i-lasting solution okuyimthwakazi restoration ingakho ke abantu beMDC Alliance mhlawumbe kabazi ukuthi abantu bakithi emakhaya sebesazi ubugwelegwele babo ngoba kithi iZANU PF leMDC Alliance kuyinto eyodwa asikwazi ukuhlukanisa iZANU PF leMDC ngoba lezi zinto zombili kudala abantu bakithi bezivotela kodwa akakaze besenzele lutho ukwenza kwabo kuyafanana zimbila zantabana
umnumzana Thembisani Mfulungatshi Mpofu ngumgcini isihlalo webandla leMthwakazi Republic Party esigabeni seMathebeleland North. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle libika ukuba abantwana besikolo abangalobi umhloliso bazavula izikolo namuhla kulungiselelwe ukuba bangathelelani igciwane leCoronavirus. Iphephandaba leTimes Live libika ukuba inkulungwane zabalandeli bakamnumzana Jacob Zuma owayengumongameli wele South Africa zingene ezitaladeni edolobheni leJohannesburg zijabulela ukukhululwa kwakhe ejele ngoba engezwa kuhle emzimbeni. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ninjani balaleli weStudio 7? Lapha ngicela ukuphawula lapha ngendaba kaChamisa loMonzulu. UChamisa kakhohle ngendaba zemali lephiwe uMonzulu ukuthi singabuya kuye. Lalo ayifanele ukuthi ngabe yabo ibuya kuye. As long as izanu isidla lomunzu rangeka ithole leyo mali gakhohlwa phinda azenzele lokho akwenzayo nxa kuyikuthi ukuthi uplan ukutshintshibizo kumbuplanani nakahla yenze lokho akuplanayo phathiyane lokube khangelana lezimali angakafayinikwa ayithathelwe emakhaleni akhe la eyikhangele so kachiyane lokuzihlupha ngento ezinjalo izanu kayidlali vele kayikazidlale lo muntu kachiyane lakho lokhu yana azenzela into zakhe azenzela imisebenzi yakhe yona le abumbi iphathi yakhe esidilizwe izanu ngoba izanu vele ayisozimyekela phela even ungayizwi khuluma ngabantu ababi ku-ZBC kumbe ngaphi sola nguchamisa umuntu omubelizwe awusoze uze kusolwa umonzo rambe kusola umaduku kumbe kusolwa bani uchamisa nguyomubi even sokukhampeynwa ngo-2022 kusiya ku-2023 kuzabe kusolwa yena uchamisa laba abanye bazabe bengasoli ngoba vele kabalavota bazalithola kumbe elilodwa kuliwa lo muntu oyazakala ukuthi uvelule amavota akuliwe umuntu ongela mavota uyabe zihluphelani ngaye mna ngaka uzihlupha ngaye nalo uchamisa kachiyane lokube khangelana le mali leyo kakhangele kubumbile ibandla lakhe
ayito leyo kuvula kwezikolo leyo ayisebenzi leyo ngoba kathesi kathesi so uzokuthiwa kuyavulwa kulesinye isikolo ngapha lingazibambi igama kodwa kulesinye isikolo kuthiwa ukomtshayeli ngapha amatisha akhona abuya kodwa abantu bayenzi bathesi abanye babo bayalala abakhulu babo bayala bathi bona akufanelanga ukuthi bebuye bezofundisa kodwa bona bayabuya ngenxa yokuthi bazohwaba nje khonokho kuyiporiji okubiswa esikolo kwaba ntwana namahlewu uthola sokuhanqwa mdala sokuhanqwa ngamatitsha athi buya kathesi uzothiwa imali bhatalani abadala bebhatala izimali zidingwa nzima bebhatale bengafundisi abafundisi vele uyabubabonti laba abantu vele batrakile khonokho abakuthiwa abade vele bona abasoze befundisa ababuye ezikolo sebe sebebuyela ukuthi upresident uthi khona ongabe engabuyanga ukuthi uthiya bengafuni imisebenzi so bebe sebebuya bedlala kuphela bezithona behlezi kuphela kwaphana isikolo abantwana bethona bedlala imini yonke bengcelisa izigqoko into zidingwa nzima kangakanani bangaze befakani ikhorona abantwana bengafundi kodwa kusenziwa kuphela ngaba kathi indawo kungake kubuye bezohlola abantu bona abakhangela kokhona ukuthi ngawupresident othi izikolo azivule zibe ngezivuliwe ngeqiniso yazi isikolo ngisitshayela ihlombe khona ngapha echoloji yazi itshayela ihlombe ipanisile amatitsha epanisiba esecondary ingazi yeprimary kodwa isecondary bafundisa shem bafundisa afundisa lawuze ubona ukuthi abantwana bafunda lezo ezinye izikolo zonkelikwesileseekakomtayelingsizwa njengendumela yaso yezi lezi isikolo lesamatitsha akhona and asitabhona rubi futhi angaze kube lo mhlangano vele abazwisisi le nto abayitshelwa ngabadala ukuthi kathi manje lilandeni lingafundisi indawo lingahle liphumile kobali ukuthi hayi lina vele kale funa ukufundisa anyabonga shiwa nyabonga nxa i-odeli ingabalwa lami nyabe ngingaboni ukuthi balwe kumbe labo babelalele lapho abakhona befizwe
ya mina ngifuna ukukhuluma ngigcizelela amazwi kamfowethu okhulumayo namhlanje kungolwesithathu ntambama ukhuluma emazwini lawo enyuzini zekuseni ngizilalele ntambama ukugcizelela phezu kwedaba lwakhe akhuluma ngalo olokuthi ubaba ubhelive kakhulu uthini phela ngalowo mbono kahulumende uthini ngohulumende wakhe uthini ke baba kakule ngohulumende wakho nanko phela bayabuza abantu lapha kubacacela ubahlubele indluba ekhasini abantu bakastudio 7 batshele ngohulumende wakho kanye leziphathamandla zakhe nanko umbuzo ubhekane lawe baba kakule wena olwelayo uhulumende wakho phendula abantu
asikhulekeni bantu bezimbabwe bantu kuzaze kulungi ongapheliyo kuyahlola inkongobathi ngezikhala kakhulu iyadabuka bantu bakithi kambe izinto zidura kangaka imali siyayithatha ngaphe singasebenzi okhulumayo ngomgobho odlesawuthi silo sikamzilikazi ngiyoko yaxhola kwezinye umahamba yedwa umlahla urobi injamba nyamalala ekhezi kohoza le ndishi
ningenisela ukubuza ustudio 7 ukuthi kati omela omama laba okuthiwa ngama-VHW kumba abantu laba ngoba kulaba esilisa bakhona kubani ngoba bamama laba badlelezelwa kulamntu okulandelelayo bedilizelwa amalungelo abo basayinisa amafomu angala mali yangikhona kungafakwanga ukuthi usayinela malini njalo ngabantu labana abangananziwayo okuyi-allowensi kwaba abakutholayo baphiwa bejijana kwenzekuthi kulahle kunzima ukugila bacina abanye bangkhona bengatholanga kulabanye abahlala amasiyeze engatholanga i-allowance yakhe xa sesuka lapho joyina abanye kusiya phambili lokhu kusemuva kusabalwa kulamntu okulandelelayo lolu luhlupho esiluletha kustudio 7 silucutshungulwe ngoba luyahlupha luhlukuluza abanye abantu labo besebenza besengozini yokuhlaselwa umkhuhlane we-COVID-19 kodwa kungalamntu okulandelelayo khona lo okunye engilakho ikuthi abazali bona bamelwa ngubani njengoba izikolo khathesi ziyavalwa nge-COVID-19 kodwa nxa sezivulwa abazali bafakwa umlando ukuthi babhadalele amathemu akade engafundwa kwaye bengaqalisi lapho kuqalisa khona abantu ababo lokho abakubhadalele emuva kuyini abantu bengafundanga abantu ababo bengafundanga siyacela ukuthi lezi zinto zicutshungulwe asizilethi nje kuphela ukukholisa ukukhuluma kodwa ukuthi kulungise akube labantu abakumelayo abadala bona bamelwa ngubani abantwana balaba abamelayo ukuthi kumele bafunde labazali babamele ukuthi abantu ababo bafunde kodwa bona abazali kathi bamelwa ngubani kuhulumente
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, usekelo lukamongameli Joe Biden lubikwa lwehle ngesilinganiso sokuyisithoba munwemunye 9% ekhulwini. Ucwaningo olwethulwe izolo lutshengise ukuba iningi labasekeli bakaBiden abazimeleyo ama-independence yibo abayekethise usekelo. Abanye babikwa besithi lokhu kungaba kubangelwa ikususa amasoja kwele Afghanistan okwenziwa ngumongameli Biden. Kodwa abanye babikwa besithi indlela aphatha ngayo udaba lwegciwane le-coronavirus yilo olwenza aswele usekelo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi umumo we-COVID-19 unjani esigabeni seTexas lapho ahlala khona.
Ya, lolu olwe coronavirus yikuthi le i-variant le okuthiwa Delta le ingathi kayiqedakali ukumemetheka kwayo. Yikho ke ingathi iyachaya lalaba asebehlatshiwe kodwa ke kuyakhanya ukuthi laba abahlatshiweyo babangcono ukuchaywa kwabo yi-variant le kulwa labo abangazange bavele bahlatshwe ngaphambili. So nxa kuyukuthi babona ngathi kungaba lokho ukuthi kuhlatshwe enye le i-booster engaqhubekisela phambili i-immune systems zabantu, ayengxenye kuyabe kulungile khonokho. Nanxa nje sesiyaphongohlela zokungamajekiseni majekiseni emzimbeni lapho, yikuthi ha ubhubhane lwakhona lolu aluqedakali ukuthi kathi lumi njani. Khona bekuye ukuthi ngabe abaningi bahlatshiwe engxenye bekuzaba ngcono kulalokhu ukuthi kube labantu abaningi abangahlatshwanga. So nxa kulabantu abaningi abangahlatshwanga kutho ukuthi luyamemetheka masinya ubhubhane lolu olwe variant le ukuthiwa delta le, ngoba leyo hayi ngathi ichaya masinya njalo lama symptoms ayo ayachiyana kulaleyana eyokuqala.
Lona udaba lokuthi yona i-coronavirus yavele yaqala ngapi eChina khona le lokuthi yaqala njani, ubona ngani lo daba olumele lukhulunywe ngalo na?
Ye, lolu daba lokuthi kukhangelwe ukuthi kwasuka njani, kwahamba njani. Ngibona ngathi kuqondile, kuqakathekile ukuthi lukhangelwe, ukuthi wona ama-scientists akhangele ukuthi into le yasukuma njani, yahamba njani. Ngoba eqinisweni sibili, hayi, asikaze sikubone lokhu kumbe sibuzwe lokhu. Angaboni i-virus ehlasela umhlaba wonke jikelele njengale.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Omunye uzithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uthi uselobele uhulumende weLebhilitane incwadi yokuthi abuyisele isizwe sikamthwakazi sibe yilokhu esayisikho khona endulo. Gambe ibandla leMthwakazi Republic Party lizenza ngcono kulele MDC Alliance esigabeni seMathebeleland kukhetho oluzayo na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.